mina akimbelungo waka Trump sibili into ebaluleke kakhulu njengobana vele sithi ukukhona no sifuna umuntu oqondileyo sifuna umuntu ozamela iqiniso ngibona kube into enhle kakhulu ukuthi uTrump awine sikhangele ukuthi silohlupho lukhona lapha uyazi izimpilezi abantu bayafa nxa engalandela khonokho akukhulumileyo ngoba kathe sesikhangele ukuthi lokhu asiphoromisekhona yikho yini azakwenza uTrump ikakhulukazi ekumiseni izimpilezi ezikhona ku-Middle East izinto ezikhona kubo-Russia, Ukraine ngale yikho esikukhangeleleyo.
Ye baba imlalazi ungathini ngokunqoba
uhlelo kuthiwa idemokhrasi luvele luhlala luyinkinga ekuthini kwesinye isikhathi impumela yokhetho ayihambi ngendlela abantu befisa ngayo. Njalo sibone ukuqakatheka kokuthi abantu babe lama-freedoms. Freedoms ubana bakhethe ngendlela abayifunayo. Yikubona lanxa abanye bethu besibona uTrump engani ngumuntu oluhlaza, ngumuntu ongelayo i-diplomacy, ngumuntu ovula nje umlomo noma sekutheni, engakhathalekile ukuthi ukhulumani. Kodwa abantu in their majority both ku-popular vote la kuma-electoral college bamvotele. So well, yiyona idemokhrasi yakhona leyo.
Baba Swanda, nxa sikhuluma ngakhona kokuthi idemokhrasi yankhona, kodwa ke kuyiwa phambili sikhangela ama-policies kabo-Trump ukuthi akusuze kuhluphe yini nxa sikhangela into zabantu bokuza kuzobuya lo mnotho welizwe kungakhuphuka yini.
Nxa isithi ngiyakhangela Mthembo, ikakhulukazi nxa ngikhangela ama-policies la okhuluma ngawo, ngoba into kulo kakhulu yokuthi nxa uvotelwa lapho yabuvotelwa khona kakhulu kakhulu kumele uqalise ubone ukuthi ekhaya lapha usebenza ukusebenzela laba bantu yini o abasekhaya bayibona bawukhethileyo. Yebo, Yesu uzokhangela kwabanye abantu bemzini, kodwa ke eqinisweni elikhona ngelokuthi uTrump yena ngwakhe uwinile ngoba ubekhuluma izinto ekade zijabulisa abantu laba abavotayo. Ngiyazi ukuthi kulaba abantu abavele emzini ababuya futhi ngokungaqondile futhi ye awungeke ukubaphathe kahle, kodwa ke mina ngokwami njengomuntu ozwisisayo ngendaba yokuvota ngikhangelela ukuthi into yakuqala nje ukuthi nxa uza kuba ngumuntu ozaphatha abantu kumele ukhangela abantu bekhaya khona lapho kuqala ubone ukuthi badlile yini ungakakhulumi kakhulu ngalabo abantu bemzini. So mina uTrump ngimzwisisa ngaleyo ndlela.
Blakazi, khonapho ke nxa sikhangela inhlelo zakhe umnumzana uTrump lapha kuyiwa phambili akusuze kuhluphe.
Sikhangelela ukubana kungaba lotshintsho, yebo, in terms of i-policy yase America, especially sikhangela ukuthi sokungene ama Republicans bekuphethe ama Democrats. However, nxa sikhangele American foreign policy okuyiyo esi affectayo thina njengama Africans, angiboni ukuzaba lotshintsho kangako. Sizakhumbula ukuthi uTrump ubevele ama African countries ewa undermine in his policy. Sikhangele le ndaba ezike zabanjwa ngusibanda lapho esemini impi ese Middle East, Russia le Ukraine. Yebo, ungaba lotshintsho ezazifaka yena engani ngumuntu ofuna ukuba yihero ukuthi athi use stopa iwar. Asikhumbule ukuthi amazwe operator under ipolicy ethile or under imithetho ethile. UTrump kasoze operate eyisayilo yedwa, uzabe guided by umthetho. Yebo, ule majority kusenate ukuthi uzenele sukwenza ezinye izinto, kodwa ke kuvele kule ama-relations ade khona singazi ukubana uzenelisa yena ukubamba isithembiso sakhe sokustopa impi yase-Ukraine. Uma engenelisa sisazibuza abanye ukuthi uzabe ekhulume kanjani labantu abanjengaboPutin, because kaba zake babe ngabangani be-America. Kuzabe sekukonfirma-ke i-suspicion eyayivele ikhona ukubana even lokhetho lokuqala i-Russia yayi-interfile izama ukuthi uTrump awine. So well, sisazobona ukubana kuzahamba njani.
Ye, khonapho sibanda nxa sikhuluma ngakhonokho-ke ukuthi ukudlelana lamanye amazwe kukhanya khona ngale Ukraine kulabanye kanti bathi kuzahlupa kakhulu kuze sokubuya eRussia inxa yesikhuluma nje kulabanye bajayitoyitoy khona abe besikholisela nje besithi hawu yikho kade bekudinga so khonoko ke okwe-foreign policy ungathini ngakho
kakhulu baba njengoba ningitshile nje ukuthi khona uTrump uthembisile kakhulu ngoba kimi ibe yipoint enkulu kakhulu okuyikuthi ngabe kade ngilelungelo lokumvotela bengizamvotela kakhulukazi nxa ekhuluma ngathi njalo futhi nje yena ngokwakhe i-foreign policy yakhe inhle kakhulu ekutheni umuntu okhangelayo atshele abantu as it is ukuthi hayi madoda lokho elikwenzayo kuvele kuwrong ikakhulukazi nxa ngibhekile ngendaba ze-Ukraine le-Russia ungakhangela ukuthi uTrump indlela ayitshoyo utshilwe kuhle ukuthi hayi madoda ukuhloniphana yinkalakatha singahloniphana kuyayenza ukuthi khona sibe le-self world so ngaleyo ndlela mina ngumthatha njengomuntu ozayenelisa ukufeza izinto zakhe azitshele abantu ngoba umhlaba lo baba udinga ukuthi abantu bahloniphane nxa abantu sebehloniphene kungela muntu ongena azo-challenge omunye umuntu emzini wakhe kongale ndlela ezokhuluma laye ngenhlonipho ngibona ngani umnumzana lo angazwisisa ngcono ngaleyo ndlela.